Pelé. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 10 kuNkwenkwezi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
ibe khona for a week ikuyinyamalala o kubuye kugcwala idizili, ipetroli ingabi khona kumbe kube le petroli idizili ingabi khona. So into yangkhona i-very erratic, ungayenzi ukuthi ngabe uyavuma evelelebe le mali ekuthi kwenelisa ukustokha i-fuel ekuthi ngeke isibuye sibuyele kwi-problem mina leba khona.
Udubo lokusilela kwamafutha ezimoto awepetroli lokhu luqhubekela phambili lanxa uhulumende esithi usethenge amaningi, njalo uhlupho lolu luzabanganeno ngale impelansonto.
Ningi lesigayo elokitshini uhamba kwamagetsi asazwisisa ukuthi sokungokwani manje, ukuthi izesi sicabangani. So manje nxa amagetsi etshona engasekho, uzuthi amagetsi ahamba ngo-2 akasekho, atshone engekho, elale engekho, evuke engekho, thina sasebenza sikhathi bani.
Iningi lihlaba omkhosi ngodubo lokuhamba kukagetsi okwamahola amaningi phansi kohlelo lokwabelwa amagetsi oseluqoqwe ngabenkampani yezesa. Ukuhlelo Woza Friday kulivikisi lomculi wengoma zomdumo we-Afro Jazz uSipho Mbambo odume ngegama lokuthi Zimdabule. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kuwona lo msakazo. Usibalukhulu webhanga lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe, umnumzana John Manguta, utshele i-Studio 7 namhla ukuthi uhulumende usethole imali yezigidi ezingamashumi amahlanu amadola i-$15 million yokuthenga amafutha ezimoto awephethulo, njalo kukhangelelwe ukuthi abe esekhona emagalajini wonke kuyonale impelansonto. Uthi imali le ngeyama-lines of credit abe selungele ukusebenza, njalo amanye azavuthwa ngemva kwamaviki amabili. Ubegcizelela amazwi kamphathintambo kahulumende obona ngezamandla amagetsi umnumzana Joram Gumbo namuhla kulandela umhlangano wedalela ekhabhinethi izolo. Umnumzana Gumbo uthi obekubangela ukuswelakala kwamafutha ephethulo yokuphuza kukahulumende kubhadala amankampani akwamanye amazwe athenga lamafutha, kodwa wona amafutha ekhona. Uthe ukusilela kwamagetsi kubangelwa ukuthi amanzi asemalutshwana edamu le-Kariba, njalo amalahle ewange power station awatholakali lula. Wengezelele wathi uhulumende uzathenga amagetsi eMozambique ukuqeda lolu hlupho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele lo mnumzana abekezela Maduma Afuzwayo, ingcwethi ecubungula izombusazwe.
Iproblem ekhona sise, imali yangkhona abayidinga ngipho. Yena le imali iza kuba khona bethi njengokutsho kwabo bethenga ifuel isilase another 3-4 days for to a week, kungani ukuthi ehlwe. After that kubuye futhi kubuyele behlala inyanga yonke bedinga enye imali, lokhu esithontisela ifuel ibe khona for a week ikuyinyamalala o kubuye kugcwala idizili, ipetroli ingabi khona kumbe kube le petroli idizili ingabi khona. So into yangkhona i-very erratic, ungayenzi ukuthi ngabe uyavuma evelelebe le mali ekuthi kwenelisa ukustokha i-fuel ekuthi ngeke isibuye sibuyele kwi-problem mina leba khona. Sengenelisa ukustokha ukuthi one time bethenge ngathi last a month or 2 months, then sebelokhu bedinga ngapha sisebenzisa yena le asoze siphinde sibuyele emalayinini. Asikho kokuqala bebesisho ukuthi bathole imali engayo. Sikhuluma nje mina khona lapha eGwanda sile 5 days singela fuel, ize yabuya namuhla egaraji nelilodwa. EQ yefuel ibidonsa almost aboma 3-4 kilometers egarajini eliyi-1 and ibatasa ukuthela ekuseni kathesa kusela siphelile ezinye imoto lokho ezisemalayinini. So even ngazi kuyena le zathola imoto aku-dry zizayibutha isilast a few days sinde sibuyele futhi kuroutine yena yane esiyijayeleyo.
Siyamuzwa njalo uhulumende sithi ukusilela kwamandla amagetsi okukhona kathesi ngezemvelo ezibangela lokhu.
Abantu bakhona ukuthi vele abathembakali, they will always have an excuse, not a reason for any problem esihlangana la. Bakwazi ukuthi bengathi ama-levels amanzi e-Kariba aphansi, sizavuma ngoba sila ndlela esingakuprova ngayo ukuthi kambe yikho kumbe kayisiko. Akuzwakali ukuthi amalahle azasilela thini ewanke. Sarikathi esiwanke ikhole yarisidilizi. Literally sidilizi ngilandela izifo ngenxathi kwehlike kanti umanager ukuthi izinto zime zingereliable ukucontinue kunjalo. So hhayi, i-excuse nje esiyitholayo akula reason ukuthi ewanke akula malahle. Akula malahle ewanke, amalahle ayenzenjani ayina. Kula malahle azakhethwa for another 200 years ewanke.
Isisusa sodubo yisiphi njalo kungalungiswa njani ukuthi kungabe kuqogelelwa imali okwesikhatshana?
Khona ukuthi asilamali yethu estate eqinileyo, yikho kwezinto sibe lama-problems wonke wona lawo. Angeke sithembe i-United States dollar, saso mali yethu.
Lo mnumzana abekezela maduma afuzwayo, ingcwethi ecubungula izombusazwe sixoxelaye esegwanda. Lo umsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 13860, laku 15460 kHz ku-shortwave. Iningi lihlaba umkhosi ngodubo lokuhamba kukagetsi okwamahola amaningi phansi kohlelo lwakwabelwa ugetsi osoluqalwe ngabenkampani yezesa. Abezesa bathule umbiko othi amandla la aseqala ukusilela kubangelwa yikwehla kwesilinganiso samanzi edamu leKaribha lapho sokusithiya ubathabile masuku. Usethulela lolu daba ngokugcileyo.
Ikhampani ebonwa ngokugaywa kwamandla kagetsi eyezesa ibika ukuba isilinganiso samandla kagetsi agaywa esitichini seKaribha siza kwehla kubangelwa yikungani kuhle kwezulu lonyaka. Ngakho amanzi aseKaribha malutshwane genelisi ukugaya amagetsi angenela iZimbabwe yonke. Izakhamuzi zakobulawayo ziveze ukudana zikhala ngokuthi ngabe izesa iyakhipha umbiko ngaphambili ukuthi izacitsha ugetsi ngaziphi insuku ukuze zenelise ukuzilungiselela. Omunye wabo somabhizimusi umnumzana Lucky Ngwenya uthi ibhizimusi ayisahambi kuhle ngoba kungasebenzeki nxa kungela getsi.
Ningelesigayo elokitshini uhamba kwamagetsi asazwisisa ukuthi sokungokwani manje ukuthi izesi sicabangani. So manje nxa amagetsi etshona engasekho uzuthi amagetsi ahamba ngo-2 akasekho, atshone engekho, elale engekho, evuke engekho, thina sasebenza sikhathi bani ngoba khathesi akusela business. As a business person I'm no longer doing business because of amagetsi. So sicelani i-government iyenze something.
Unkosazana Alice Ncube osakhulayo oziqhajileyo ngokuthunga impahla uthi selahlekelwa ngabathengi.
Mina ngiyathunga impahla, khathesi isikolo bezivulwa, abantu bebezothungisa ama-winter uniform kodwa ngigcine ngesenelisa ukuthi ngiqede ama-order onke ngoba amagetsi ayahamba. Ayahamba ekuseni azaza ayebuya ntambama, ngitshone vele engazange ngenisebenzi. And i-customer ngeza kuyibekezela iyadlulela phambili ethenga phambili. Mina njengami ngilahlekelwe imali khathesi shoe isikolo zivulwa. Ngapha amagetsi uyabo wathengile cash power waphinde bawathathe futhi. Hayi, thina kweZimbabwe sawazi shoe.
Unkosikazi Lungile Sibanda ongumhlali wakobulawayo uthi ukuhamba kukagetsi sokubulala impahla yendlini.
Mina njengomhlali walapha kobulawayo amagetsi asithwala senzima. Njalo abasitele ukuthi ayahamba, impahla sezifile, kuyatsha amafriji, kuyatsha everything. Abantwana esikolo bahamba bengadlanga. Ngeke uvukise umntwana ka-grade 1 lo-0 lo-ECD ukuthi avuke ageze ngo-5 ngoba usuku sutsha amagetsi ayabevele engasekho. Sithwele nzima.
Omunye wezakhamuzi zakobulawayo unkosikazi Sizwile Bhebhe uthi abantwana sebethola kungaphekwanga bevela ezikolo.
Amagetsi lawa asesithwalise nzima ngoba ahlale ehamba nsuku zonke. Silabantwana abakumele abe esikolweni, siya-ayina, akula magetsi. Abantwana labo bakhala ngendlala, bayatshayisa bethola kungela magetsi angakaphenduki. Laba abancane bethola kungaphekwanga. And then ndohlupho futhi okuthi le gasi yakhona la ayisathengeki bantu, hhayi iyadura la ayithengeki, kunzima.
Amabhizimusi izibhedlela kanye lamakampani asebenzisa amandla kagetsi amaningi athi lokhu kulakho ukubangela ukuwa ngamandla kwesimo somnotho welizwe wona ovele ungamanga kuhle. Ukuhamba kwamandla kagetsi sokuthwalisa nzima uZulu wakobulawayo iningi liveza ukudana ikakhulu osomabhizimusi bethi akusasebenzeki. Abezesa bethule umbiko othi isilinganiso samandla kagetsi aphewa eCaribbean selehlile kakhulu kubangelwa yikuba amanzi asemalutshwane ngenxa yokungani kuhle kwezulu ngendlela ebikhangelelwe ngomnyaka lo odlulileyo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kHz.
Abenhlanganiso ezichiyeneyo ezisemsebenzini wokusakaza bethule isicelo kumalunga edale lePhalamende ukuba baluhluzisise udaba lwemsakazo yezabelo bafuqe udaba lokusungulwa kwama-community radios. Mavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lesi sicelo senziwe emhlanganweni weziphathamandla eziphatheke emikhankasweni yokuthukululwa kwamagagasi owenzelwe eweteleni yeJameson eHarare owe All Stakeholders Conference on Community Broadcasting oqoqwe ngabenhlanganiso yeAmnesty International isebenzisana labeZimbabwe Association of Community Radio Stations ZACRAS leye UN Democracy Fund. Omunye wabaphatheke kulomhlangano engumqondisi womsakazo owe Radio Voice of the People umnumzana John Masuku uchasisa ngokuqatheka kwemisakazo yezabelo kuntuthuko yelizwe.
Ikathenga ukuthi ngiyezabelo khathesi anthu uyabona lapho kube lemonakalo echiyeneyo ochimani mani labo chipingi eminye imisakazo leyapho ngibuya okwesikhathi esifitshane naso sihambile okwenzakala suku ngensuku ngakusekho le misakazelo. Kodwa-ke ngakulo msakazo wesabelo ngawuqhubekela phambili lokukhuluma ngezinswelo ezijeneyo.
Umgcinisihlalo wekomidi ebona ngezokwethulwa kwemibiko lokusakaza edale lePhalamende eye Portfolio Committee on Media, Information and Broadcasting, umnumzana Prince Dubeko Sibanda, utshele lumhlangano ukuba bazoyithwala lingqobe abayinikezweyo ukuyaluphakamisa edale lePhalamende loludaba.
Samelela ipolicy framework kahulumende sikhangelela ukuthi ama-stakeholders kuma-community radio initiatives kufuze bona labo bephume mhlawumbe ne-framework abayikhangelela ukuthi yiyo indlela abacabanga ngayo ukuthi ama-community radio stations egijiniswe ngayo.
Ukhuthaza benhlanganiso ezikulolu hlangothi uSibanda ukuba bacace kulokho abakufunayo ukuze kuphele ukwesaba uhulumende alakho kwezokusungulwa kwayo. Omunye njalo olilunga lale komidi ebona ngezokukhitshwa kwemibiko umnumzana Albert Ngulube uqonqosela ngokuqakatheka kwemisakazo yezabelo ekulondolozeni amasiko lendimi.
Nxa ngamathangani ngamakhalanga ngamazenzi kabe liridi yabo izabatshela ngolimi abaluzwisisayo bazalalela even amasiko abo bazahlonipha. Iyancedisa kuntuduko yendawo lokuthi abantu bazizwe ukuthi they are part and parcel. I-constitution ithi sile 16 languages sile masiko esivela asiyaboni whether i-ready but bangazibona labo-ke amachangane gida isichangane sabo amavendi bagida okwabo. I think they will feel part and parcel with the part and parcel of this country.
Umnumzana Mvelo Zondo ngomunye wabaphatheke kule mikhankaso yokuvulwa kwale misakazo yezabelo esebenzisana labentepe community radio station eseGwanda. Bona basanda kwethekelela kwele Kenya lapho kubikwa kule misakazo yezabelo engamachumi amane ukuyabona ukuba baqhuba njani abakulelo lizwe.
I-Kenya Broadcasting Authority ayi invite abantu abalesifiso soku broadcaster ngezabelo kodwa abantu bakhona ukuthi bevule iwebsite bezi download the application form. The application form yakhona i $10 which is 1000 shillings kuthi i license yona izoba yi 30000 shillings elingana le $30 kukanti ke ngapha kwele Zimbabwe ukuze uthole leyo license nxa uthe wanyuswa kumele wehlukane le mali engange 2500 United States dollars.
Abangenela umhlangano baveze ukukhathazeka ngokungaphumeli egcekeni kwahulumende ukuthi yini inkinga evimba ukusungulwa kwemisakazo ezimeleyo ogoqela ama-community radio stations lanxa waveza ukuba kuzovunyelwa alichumi ukuthi aqale ukusebenza kuleli. Lanxa eleZimbabwe lingelinye lamazwe aqala ezokusakaza ezansi yezwekazi le-Africa kanye lele-South Africa ngomnyaka 1932, kubikwa kuyilo eselisalele muva kwezokuvulwa kweminye imisakazo kulomhlubulo. EleZambia libikwa selile misakazo edlula ikhulu 101 radio stations efika phose amachumi ayisichiyagalolunye ayo kungezabelo 86 community radio stations. Kuthi eleSouth Africa lona selinemisakazo yezabelo efika phose amakhulu amabili 165 community radio stations. EleMalawi selinemisakazo edlula kancinyane amachumi ayisikhombisa 72 radio stations. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Live talk namhla sikhangela udubo lokusilela kwamafutha ezimoto elizweni. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ibandla elibusayo kwele South Africa ele African National Congress ANC libikwa lilokhu likhokhela kumavoti asebaliwa awokhetho oluqhutshwe ngolwesithathu. Phakathi kwalimpumela ibandla le-ANC selithole isilinganiso sokungamachumi ayisithupha ekhulwini kuthi eliphikisayo elikhokhelwa ngumnumzana Julius Malema ele-EFF langezelela izihlalo lathola isilinganiso sokulichumi ekhulwini. Abomanyano webutho lokusebenzelana kwele Melika lelezwekazi le-Afrika ele-US Africa Command, AFRICOM, lithi libika ukuba ukuhlasela okwenzelelo butho entabeni ezeGolis kwele Somalia endaweni yesihlala beqembu lamalwecatsha we-Al-Qaeda kuphumelele. Iningi labantu lithi kumele ibandla le-MDC lilungise ubukhokheli balo njengalokhu okwethulwe ngumthethwandaba othethe lesi sinqumo sokuthi umnumzana Nelson Chamisa akakhethwanga ngemfanelo ngumuyi umnumzana Morgan Tsvangirai ukuba ngumsekeli wakhe. Bakhona njalo abathi kukhanya ibandla le-ZANU-PF yilo elibasela udaba lolu kwenzela ukubhidliza ibandla le-MDC. UGibbs Dube Studio 7 uxoxa labethule okusezifubeni zabo kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni ebulenjini bokuxhumana obeFacebook kukhasi le-VOA Ndebele. Umnumzana Joseph Chuma webandla le-ZANU-PF usungula lolu daba.
Khangela nini into leyo ndiyahamba njani le? Into le ayinaZANU-PF phakathi. Into le kahle kahle nxa singatshayinja sifihla umphini imiso. Ubaba uTsvangirai wayenomsekeli wakhe abakhethwa bonke eCongress okuthiwa ngumama Thokozani Makhubhe. UMakhubhe lo udalwa ngaba kulamaNdebele kumthwakazi omuhle. Lindebele nxa sikhangele njalo umuntu wesifazana. So uTsvangirai watshengisa ukudelela abantu besifazana ngoba yena wabe sebona ukuthi kona usengani sekuthathekile. Wabona ukuthi no, angeke wajiya umbuso wakhe lowo emntwini owesifazana number one, two olindebele. Kodwa khonapho isapoti yabo enkulu ikhona ngapha emaNdebeleni.
Ye, siyakuzwa kakhulu ke. Wothi sibone silobaba lapha-ke osecingweni uGreatman Mkhwebo.
Bona sengathi MDC nje
ayimamele umthetho ngoba ambona ukuthi khona umuntu ongaba ngaphezulu komthetho isinoma sibekwesibekiwe ngoba eqiniswe noma ungaba ukhumbula emva vele naye even umholo MDC uyazi ukuthi into eyenzeka yaba liphutha umuntu mina ngazi kakhulu ethethwa i-congress ngomthetho ngoba kwayena uthanisa laye vele liloya oyazi umthetho kwakumele ukuthi yena ahlale alinde i-congress noma ukhuphe ebambe ebambe okwesikhathana and then i-congress ma isifikile sengakhethwa okusemthethweni ngoba lokho eqinisweni vele hayi akukho emthethweni
mina ngibona anthi abantu besintwini vele ngabe bayaphuma into enze MDC cause vele kuyacaca nje ukuthi khona akukho lapha ababhalwe khona
ujohn caca mama
hayi kuyacaca vele ngoba uyabona nje uyena utshwankira into ayenzayo vele kwakucacile nje ukuthi vele abantu besintwini kabafuni bafuna nxa efuna ukuvotelwa kodwa nxa kuyikuthi sokumele ukuthi abantu besesintwini ngapha bebenefithi kababenefithi lutho into abayenzayo kusetshenziswa kuphela same as into eyenzakala kuzana bona abantu besintwini baba ngama-30 lokunjani vice president nxa sokumele ukuthi bengene bebambe izihlalo abasabambi lutho sebexotshelwa le njengezinja eziyabe zisekele inyamazana kodwa seziphuka isikhumba
so wena lapho uthi izithukuthu zenja ziphelele ebuyena
ziphelele emoyeni vele kakulancedo abantu besintwini vele abantu bakomthwakazi kabayekelane le nto ezihlanganele abantu le nto enzisishoneni because vele yikho sokudala ukuthi kube lokuxabana nxa sikhuluma ukuthi konkhona thina ez abantu besintwini siyarojwa uthola uthiwa singama-tribalist but bona into abayenzayo ayibonakali ukuthi yiku-tribalism yini khona lokho
lapho-ke sizwe uGibbs Dubela labalandeli bomsakazo weStudio 7 bexoxa kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ukhasi leVOA Ndebele. Umqoqeshi weqembu leHighlanders uMadinda Ndlovu uthi akulamehluko phakathi kweqembu lakhe lele Chicken Inn loba lona bona abazanqikelana lalo kusasa ngomgqibelo enkundleni yeBarber Fields. Intathelo zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngogcweleyo.
Iqembu leChicken Inn lingena kwimidlalo yeviki lesikhombisa yesigaba seCastellaga Premier Soccer League lihlezi endaweni yesine kungalani yemiklomelo ikanti iqembu leHighlanders lona lihlezi endaweni yesithathu nxa usuka emsileni wengalani. Iqembu leChicken Inn lemiklomelo lwelitshumi lambili ngemva kokuba linqobe kwimidlalo emine lanqotshwa kabili kwimidlalo yesithupha eseliyidlale lo nyaka. Ngakwelinye icele iqembu leHighlanders lemiklomelo emine ngemva kokuba libe ngutshikilobhanqakane lanqotshwa kabili kwimidlalo yesithupha eseliyidlale lo nyaka. Loba kunjalo umqeqeshi weqembu leHighlanders uMartin Ndlovu utshele intathelo zindaba zemidlalo ngolwesine ukuba kula mehluko okhona phakathi kwamaqembu omabili.
We are at par. We just have not got our set of 3 points, but they've lost the same way we've lost.
Siyafana nje thina asikanqobi kodwa sesidliwe kumdlalo elinganayo. Okuqakathekileyo ngumehluko ozokuba khona phakathi kwethu ngemva kokuba sesidlale imidlalo engamathumi amathathu lane. Kwazibani mhlawumbe sizaphutsha imidlalo yalonyaka sesihlezi phezu kwabo. Ukhumbule phela sesidlale imidlalo eyisithupha kuphela lonyaka.
Kweminye imidlalo yesigaba seCastellaga Premier Soccer League ezadlalwa ngomgqibelo iqembu leHarare City lihlezi endaweni yesihlanu nxa usuka emsileni lizemukela iqembu elijeke amanye emsileni eleBulawayo Chiefs ngaseRufaro. Iqembu leChiefs yilo lodwa elingela ngitsho lowodwa umklomelo ngemva kokuba linqotshwe kwimidlalo emihlanu eseliyidlale lonyaka. Kweminye imidlalo yangomgqibelo iqembu leMshowane Stars lizanqikelana neqembu leBlack Rhinos enkundleni yeNational Sports Stadium. Kuthi iqembu leZPC Kariba lizadlala leqembu leNkezi Platinum Stars enkundleni yeNyamunga. Imidlalo iyaqhubekela phambili ngensonto lapho iqembu leTriangle United lizemukela khona eleCape United ngaseKipo. Iqembu leRentals lizadlala leleManyika Diamonds. Iqembu leYada lizadibana leleDynamos ngaseRufaro. Iqembu leTel 1 lizatshana leleFC Platinum enkundleni yaseLuveve. Kuthi iqembu leWange lizadlala leleChapungu ngaseColliery. Ngimele Studio 7 ngokulawayo nginguJoseph Njanji.
Uhlelo Woza Friday lamhlanje silomculi wengoma zomdumo we-Afro Jazz uSipho Mbambo odume igama lokuthi Zimdabule. Asizwe exoxa lo Ezra Chisa Sibanda weStudio 7.
Ababaningi abahlabeleli abacula umdumo we-Afro Jazz kwele Zimbabwe. Ijakala koMbambo ngomunye wabalutshwana abangena kulo umculo.
In
ibizo lami ngosipho mbamba ma sengidlala stage ngibizwa ngozimdabule futhi ukuthi mina ngakhula ngikhulele endaweni okuthiwa konkosikazi ngafunda iprimary yami elukala isecondary ngayenza esiganda secondary school ukuhlabela ngiqale ngeminyaka yabo 1997-98 ebengineqembu elibizwa ngokuthi umthombo wokuphila
umbambo obecula isiqathamiya kodwa waseguqula wangena kuziginqe ukuthi acule ijazz njalo kukhona owamkhuthazayo ukuthi enze lokho
ngine-albhamu eyodwa ethi lungiselana abantwana nesingli eyodwa njalo ethi yona ngoba umama wami ngumtswana ithi yona umuhle ngesizathu sokuthi ngifisa ukuthi abantu bazi ukuthi udadewenu muhle umfowenu muhle ukwenzela ukuthi abantu bahlale bebambele
uyelona engangimithenda ngaye ngithi ngiyamthanda
Loba nje selesikhathi eside icula uzimdabule khakabili amadlalade amaningi
Yamthanda lo muntu Yenhliziyo yami yonke
Umuntu wangenza ngajabulela ukuhlabela ngumfowethu okuthiwa ngu-Elijah owayehlabela kusunduza boys bathi mabe buya phetheya weza wangitshela engikhuthaza ethi hayi Mfoka baba njengoba unaso isiphiwo sokuhlabelela ngicela ukuthi italent lakho ungaliyekeli kase ngivula ke lamenye igroup ijazz ngiyakwazi ukuyicula ngiyayithanda futhi njalo ngumculo oyinternational ngase ngithi hayi ke ithi ke ngitshintshe unyawo kancane ngingene kujazz hayi umculo bawamukela kahle kakhulu
kodwa ukuthi ngiyamthanda ngoba
nguye
Phosela ilizwi kubalaleli ubatshele ukuthi bengakuthola ngapi
Thengani izingoma zabahlabelele libathandayo kakhulu umuntu wakini futhi ube proud ngaye imusic yakithi sibe proud ngayo mina ngitholakala ke ku Twitter Instagram it's zimdabule _ZW ungacheka uzimdabule productions yo ilokhu njena iFacebook page yami kanti ke ngiyayiphendula imibuzo yabafuna ukwazi ukuthi ngingubani ngenza kanjani njalo lama contact details bangabe kulomsebenzi ngiyabonga kakhulu balaleli be Studio 7 sithi kwasibe nani amen
Pandela emzansi uzimdabule umculo wakhe ohlakazayo eAfro Jazz nguye besilaye kuhlelo Woza Woza Friday libe nempela sondo emnandi igama lami Ezra Jesus Band
ngiyamthanda uthi naye uyangithanda ibona ngezenzo sala
yeboke umculo we Afro Jazz ovela kuSipho Mbambo odume ngegama lokuthi zimdabule uhlala eSouth Africa kodwa yena uvela ke konkosikazi singakehlukane ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela udubo lokusilela kwamafutha izimota kanye lamagetsi kuqhubekela phambili elizweni walivalelisayo ngusithandekile mhlanga ngisithi libe lempela nsonto enhle
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.